imitshina yethu yepompa amanzi isuke ke yafa. Umtshina wethu omutsha wokuqala vele waphanjaniswa yi-transformer eyadubukayo. Then sabe sesibuyela kumtshina omdala, njengoba likwazi ukuthi imitshina emdala isigugile ayikwanisi ukuthi idonse kwesikhathi eside. Ukukhona ukukathesi ke ngokuthi ke izesa isilungisile ama-transformers ayo, leyo mtshina wathi lo mutsha usulungile, kodwa kuyathatha ke isikhathi ukuthi ama-reservoirs ethu aphike ebe kuma-levels ukuthi senelise ukuthi sinikeze abanikazi besikolo zikamthwakazi amanzi. Ikhangelele ukuthi lokhu kuzasithathela amanye amalanga amabili.
Udubo lolu selulesikhathi eside lukhona, njalo sibone lisiba lomhlangano lohulumende labanye. Sekuminjani ekulungisiseni udubo lolu?
Sesike sathuma ke ikula elihambeke lahlangana lama-ministers, uminister we-local government honorable Chitando, uminister of lands and water honorable Masuka. Baba ke lomhlangano ke umhlangano wawulezicelo ezithile esakuqala ke singiso nesoke esokuthi sidiklare, sinike ke declaration ukuthi iBulawayo kumele inikwe isicoco ukuthi it's a water crisis city. So we really needed i-declaration le ukuze isincediseke ukuthi ivuleke i-funding from government, lamanye sithi ngama-potential players asincedise. So ke babuyile baletha umbiko, yikho kulapho kwabuya kwaona sekulama-reports e-Glass Block Dam. Uminister esithi yenzani lisayinelane isivumelwano leso i-Glass Block Dam yenzwe. Kodwa ke i-Glass Block Dam ikhatshana, it's 24 months away and abantu bakubulawe basebefile. Sithi ukulumende kathesi yena ke upresident umungameli welizwe wabumnangako engenele kudaba lokubulawa.
Sibone uMayor Coulthard ekhuluma ukuthi amadamu akobulawayo awangenisanga amanzi ngalesi sikhathi, isikhathi sezulu sesisiyaphela. Udubo lolu sikhangelela ukuthi lungakhula kanganani ngokuya kwesikhathi lonyaka.
Amadamu kangenisanga amanzi and lokho ke kutsho ukuthi luhlupho. Isicelo esesisicela kathesi ke ukuthi ke abantu bakithi abangakwanisa amasonto ngama-private players besincedise kudrilwe ke ama-boreholes, kube ke lama-water bowsers.